Inhlanganiso yethu yezempilo ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uRG Mngane iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana kwabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yilo iBhayibheli esiliphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu. Ngakho-ke ngisuka ngidangale nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanzi kakhulu ukuthi yindaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshontsha ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awezempilo. Babe vele besithela bevele bona beyibo ababusayo khonapho ngoba ungagaya indawo zonke zalezi ukakhangela even abameli bedani lepalamende ngamalunga awezanupilo. Izanupilo izivele igcine khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu. So lapho ovele ubambe khona usungahamba uyeduselwa isifanana lejaha elihamba liyeduselwa intombi evele isimqobile. So khonoku kuyangenisa ukubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana into le yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezanupi lingalizawina ngale yekela sifake-ke onginikiko okutshengise ngantu kuzaba nokudlakudla kwendawo zona lezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalisini na ukhetho lolu belungekho free and fair njengalokho kuhlala kuthiwo.
Ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza.
Uyabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emashwesi yangkhona kumbe imashwesi yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda.